inkantolo zonke zilokhe ziqhuba nje imeseji eyodwa ukuthi into eyenzakalayo yinto esiphalisa igunya labanye. So ama-rights abantu ababethole ama-permit previously abesencindezelwe. So kuyakhanya mpela ukuthi ne-constitutional court ifaka mpela isinqumo esifanayo.
Ye, nxa sokunjalo-ke abadabuka eZimbabwe sokumele benzeni? Uyakhumbula ukuthi kwenziwa isinqumo lesiyana ukuthi kumele kodwa belokhu belungisa amaphepha abo khona?
Kufanele, kudala vele abantu sibacela sithi aba-aplayela ama-waiver. Naye nje uminista nakhona ube-challenger le decision, ube uyikuthi uyakuvuma ukuthi uzanika abantu ama-waiver ukuze ku-waive ama-requirements la behluleka ukuwenelisa. Uminista yena into akhala ngayo ukuthi le nto i-temporary ayeke ikwazi ukuhlala iqhubeka lokhu i-temporary. So ngathi kukhuthana nje thizana okusokusenzakala ngenxa yokuthi sokusetshenziswa amakhodi. Kodwa-ke yena uyakuvuma ukuthi abantu aba-aplayela ama-waiver abese banika ama-waiver bese bekwazi uku-aplayela ama-mainstream permit ukuze beye ku-mainstream system, bangabi ku-temporary system edinga ukuthi njalo nje i-cabinet ihlale phansi.
Ye, kodwa abantu bakwenza yini khonokho mkwalansi kumbe sebezihlalele nje emelela inkantolo sonke isikhathi?
Hayi, ngebhadi-ke inhlahlembi yesibili abakwenzi abantu abaningi. Yebo, vele bakhona sebekwenza, kodwa la manje lokho sithola umuntu afone ebuza ukuthi kanti mkhwalansi sekwavalwa yini. Uthole ukuthi akula muntu owulalelayo uma sicela sithi aplayelani phela ama-waiver, ngoba bakwenza kube nzima even uma sekuyi-negotiation, ngoba kuyathiwa hayi abantu bakini abafuni uku-aplayela ama-documents. So abantu baningi abalokhu bengaka-aplay la manje lokhu kuyikuthi uyezwa lo lalo engikhona ebuza ngathi abajahanga nje bazihlalele.